Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 3 Mpandula 2024, uMphathiswa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubudlelwano bethu lobana bokuthi kuthina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo basiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba. Lokho thina kumele ngabe siyazenzela khona.
Le China lamhlali sayinelanele leZimbabwe izivumelwano eBeijing ezigoqela ezomnotho lozokwethula kwemibiko.
Ye, kuqakathekile ukuthi beze kulimhlangano enje ngaba ngeAfrika kumbe kwezinyigaba zomhlaba ukuthi bakwazi ukuthi kumele kwenzakalayo.
Abasakazi bathe gwaqa kwele Botswana lapho abahlaziya khona kusetshenziswa kwemishina yakulezi nsuku egoqela i-artificial intelligence. Bayakhala abafundi ngokwenziwa zihlanganiso zabo abathi sezingene kakhulu kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele China lamhlanje lisayinelanele leZimbabwe izivumelwano eBeijing ezigoqela izomnotho lezokwethulwa kwemibiko. Phambilini kumhlangano walelo lizwe lamazwe awezwekazi leAfrika owalonyaka osungulwa kusasa oweForum on China-Africa Cooperation lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azaphatheka khona. Ngakwelinye icele, iziphathamandla zikahulumende ezigoqela unkosikazi Monica Mchongwa lamhla zilobelane izivumelwane ugatsha lwezempilakahle lokwethulwa kwemibiko emhlanganeni we-Indonesia Africa Forum Low High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships. Iqula le-Indonesia likhokhelwa ngumsekeli kamongameli Mnumzana Kempo Mohadi. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile emhlanga owe-Studio 7 uxoxela uMnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo we-Board ye-Rural Communities Empowerment Trust, oqale ngokukhumbuza ukuthi kambe uqaleke ngokumbuza ukuthi kambe izivumelwano lezi zizaphathisana ekuthuthukiseni eleZimbabwe.
Ubudlelwano bethu lobana bokuthi kuthina siyaqinisa kakhulu ukuthi sibe ngabathengi babo, bona labo basiqakathekisa ngoba babuya bezokwemba. Lokho thina kumele ngabe siyazenzela khona, sikulungise sibathengisele. Yikho bona ke umongameli seChina kube sokusetha umsekeli wakhe abese Indonesia. Sizama ukuthi njengelizwe ubudlelwano bakhona buqine, kodwa ubuqina kwakhona kakusho ukuthi njengeZimbabwe thina siyathola lathe singathi kungathuthukisa ilizwe lethu kwezomnotho, ngaphandle kokuthi nxa besincedisa mhlawumbe ngezikhali zempi lokunye nje, kodwa kwezomnotho kukalutshwana ukuthi iZimbabwe ithuthuke kangako ngenxa yokuthi thina yithi esingathi singabathengi bezinto ezijibhileyo abaziletha kithi ngapha.
Siyabona njalo ukuthi amanye amazwe e-Afrika lawo ayaphatheka emhlanganweni le, ukuba kungabe kubasebenzela yini.
Nxa silandelela siphinde sicubungule esingathi i-monitoring and evaluation ngesilungu, uzafica ukuthi ubudlelwano be-China le-Afrika yile ubuyana bokuthi kulomunye lesandla esiphezulu kulesomunye. I-Afrika yonke jikelele ekutholayo kuma-Asian countries ikakhulu i-China, labo Indonesia bona laba, ukuthi thina sithola abakulungisayo osokuphelile, thina sesisiba ngabathengi bakho singathi i-market. Kube sokusithi bona baqina kakhulu ngokuzothatha ama-natural resources okwemvelo, bakuthathe kunjalo kungalolongwanga, bahambe lakho bayekulolonga sebe ngale thine sikuthola njenge Africa ukuthi sesizathola ke ama projects ezizabona ngazanthwa lawo mazwe ase Asia ayasincedisa kodwa imbadalo yakhona ukuthi thina sibanike ezethu ezemvelo ikakhulu ezenjwayo bahambe lazo bayezilolonga khona ngale bazifake zibe kuvalwe phezulu esingathi beneficiation and value addition kube sokusithi thina ke senzwele okuthize ngizathatha umzekeliso ungakhangeli kakhulu kuma African countries kulama parliamentary buildings akhiwayo khona kana ibudlelwane sibutholayo labo ukuthi bona bayasathela ulutho oluthile oluzaphela sisale solusebenzisa bona babe sebehuquluza umnotho wezenjiwayo bahambe lazo khona ngale mazwe nabo okuzabanika inzuzo ephezulu kakhulu lokunye abasenzela khona mhlawumbe ungafica ukuthi bayancedise kwakhena amadamu bayancedise kwakhena lokuyana lalokuyana kodwa inhlawulo esiyibhadalayo akutsho ukuthi baye besincedile ngaleyo ndlela kodwa baye bedinga amangena njani ukuthi babe sebehuquluza okuncane khonokho lathi esikuthembileyo kanti singakhangela eZimbabwe maningi ama-Chinese companies asegebha igolide maningi ama-Chinese companies asegebha iquarry le madolobheni sebengenile so ubudlelwano bakhona bunjalo siyathola ke lanxa kungaba ngama second hand embe ngama helicopter njengala esatholayo kumbe izikhali kumbe kuyini iAfrica yonke jikelele ungayikhangela silobudlelwano obunjalo leChina kakhulu mbe lama Asian countries le singathi ngama big countries ku Asian continent yiko ke mbalise iRussia ngabalisa leChina
lo ke ngumnumzana Thembelani Dube incwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe engumsekeli njalo kamgcinisihlalo weboard eRural Communities Empowerment Trust limuzweke lapho ixoxa icingweni losithandekile Mhlanga owe Studio 7. Umhlangano omkhulu wabasakazi abaphuma ezwekazi leAfrika kanye lamanye amazwe owe African Union of Broadcasting AUB uqale lamhlanje kweLebotswana lapho kuhlaziywa khona kabanzi indima edlalwa yikusetshenziswa kokukhalipha kokuzibazela ngemitshina yangalezi nsuku okwaziwa ngokuthi yi-artificial intelligence kumbe AI. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweLebotswana.
Obambe okwesikhatshana isikhundla sikamongameli weBotswana umnumzana Slamba Tshogwane evula lomhlangano namhla oqonqosele ukuthi kufanele izwekazi leAfrika lenelise ukusakaza indaba zalo ngendlela elifuna ngayo.
It is time to tell the African story and it compels to be told. So you are the people.
Soke isikhathi sokuthi sibe yithi esisakaza ngendaba zezwekazi leAfrika. Yini abantu abangasakaza udaba lweAfrika?
UTshogwane uthi lumhlangano uza ngesikhathi intatheli zindaba zibhekana lokusetshenziswa kwe-artificial intelligence kanye lezinye indlela zemitshina yokusabalalisa imbiko. Uthi lokhu kulakho uncedisa intatheli zindaba njalo kulokuphazamisa ekuqhubeni umsebenzi wabo ngokwethula imbiko engaqondanga.
We must also be aware of both its potential benefits and challenges. Artificial intelligence can vastly improve content generation efficiencies.
Kumele sinanzelele ukuthi artificial intelligence isinceda ngani, njalo sibekwazi ukuthi ingasiphazamisa kanjani. Ilakho okuhle njalo ilakho okungalunganga, okufana lokulahleka kwemisebenzi kanye lokusakaza indaba ezingayisilo qiniso.
Umhlangano we-African Union of Broadcasting ungowe-10 lanhlanu kusukela ngomnyaka ka-1962 lapho inhlanganiso le yabunjwa khona ngenhloso yokuthuthukisa imisebenzi yokusakaza. Umsakazo we-Voice of America umele emhlanganweni lo ngumnumzana John Lipman ongumqondisi wenhlelo zendimi kanye lomqondisi wenhlelo kuhlangothi lwezwekazi le-Africa umnumzana Mamoyo Hamza. UHamza utshele iStudio 7 ukuthi babone kuqakathekile ukuthi bangene lomhlangano ukuze bathuthukise ubudlelwane labanye abasakazi kuzwekazi le-Africa.
In this conference that tell the Africa story.
Kuqakathekile ukuthi sibe kulomhlangano ukuthi siqinisekise ukusakaza indaba ze-Africa ngendlela ye-Africa njengalokho esivele sikwenza. Uqondile ukuthi lathi sibe ingxenye ye-African Broadcasting Union.
iVOA kanye lezinye inhlanganiso ezisakazayo ezifana leSputnik yeRussia lezinye ezeChina zamukelwe njengamalunga amacha aweAfrican Union of Broadcasting lamuhla. UHamza uthi iVOA ihambelana lendikimba yomhlangano yona ekhangelane lokuthi artificial intelligence kanye lokuguquka komkhathi kuphazamisa njani umsebenzi wabasakazi.
That is something that is also very important for us. It's something that we're doing, as you say, they are so...
Zindaba ezikhathekileyo ikakhulu sikhangele artificial intelligence yona engaphathisa umsebenzi wokusakaza, kodwa futhi kumele isetshenziswe ngonanzelelo ngoba ilakho ukuphazamisa umsebenzi wokusakaza.
Ukungena kunhlanganiso ye-African Union of Broadcasting imisakazo yakwele Melika, China kanye leRussia kukhomba ukuqakatheka kokubumba ubudlelwano lamazwe aweAfrica ngendaba zokusakaza, kutsho ingcwethi yokusakaza Mnumzana John Masuku.
Ye, kuqakathekile ukuthi beze kulimhlangano enje ngaba ngeAfrika kumbe kwezinye izigaba zomhlaba ukuthi bakwazi ukuthi kumele kwenzakalayo. Sekusiya ngokuthi amazwe akhululeke njani. Kudala kwakunzima ngoba siyazi ukuthi kwakunekhodo, kwakungalula nje ukuthi baphunge ukubonakala bekwezinye indawo. Kodwa khathesi ngenxa yobudlelwano sebelawo lamazwe akhululekileyo eAfrika, balakho ukuthi babuye bazolalela ukuthi kumele kwenzakalayo.
UMasuku uqhubeke esithi ukufundisana phezu kwe-artificial intelligence kwezokusakaza akungeke kusavikwa ngoba kuludaba oluqakatheke kakhulu.
Kusiza njalo ku-artificial intelligence ukuthi sekulezinye indlela ezilula ezokuthi balungise imbiko yabo, balungise inhlelo zabo. Khona nje ukuza kwama-cellphone le-internet sekwenze ukuthi usebenze wonke ukuthapha izindaba lokwenza inhlelo uguquke. Izinto lezi zilapho kusetshenziswa ekugangeni, zilapho kusetshenziswa ekuthuthukeni.
Ele Zimbabwe limelwe iZimbabwe Broadcasting Corporation elilunga leAfrican Broadcasting Union yona elamalunga amachumi amane lasikhombisa 47 kuzwekazi leAfrica. Umhlangano lo uzaphethwa ngolwesine lapho kuzakhitshwa uluhlu lwezivumelwano zokusakaza ngamalunga enhlanganiso yeAfrican Union of Broadcasting. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entathele izindaba ezigoqela eye-Community to Protect Journalists International Press Institute leye-Media Foundation for West Africa zithi kumele isidumbu sentathele izindaba u-Onfed Emmanuel Pelumi kumele sinikwe umdeni wakhe. Zithi labo abambuleleyo kumele bajeziswe ngumthetho wakwele Nigeria. UPelumi obefundela umsebenzi kwinkampani yeJipowa TV udutshelwe ngamapholisa ngesikhathi ebika indaba zabakade betshengisela emigwaqweni esigabeni seIkeja edolobheni leLagos. Uhulumende uthule zwi ngodaba lolu. Kulabantu abafika phose ikhulu lamashumi phose amathathu abafele eMakala Central Prison kwele Democratic Republic of Congo. Okulezinye izibotshwa ebezizama ukubaleka kuleyo ndawo. Abezindaba abeReuters babika ukubana abafika phose amashumi ayisithupha 59 balimele kusenzakala lokhu. Yinti longole ilezibotshwa ezizinkulungwane ezilishumi lambili 12,000. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika.
Abebandla leDemocratic Party bethesa abebandla leRepublican Party umlando wokunciphisa amathuba okuhlola indawo zokuvotela kanye lokuqoqa ukumisa ukuhlolisiswa kwempumela yokhetho. Abebandla leRepublican Party bona bacabangela ukuthi abeDemocratic Party bazosebenzisa amabhaloti alabo abangasoze bavote lokusebenzisa imitshina okuqilibezela. Ongena kulolu khetho emele ibandla leRepublican Party owake waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump ulamacala asemthethwandaba awokuzama ukuguqula impumela yokhetho luka 2020 kulandela ukunqotshwa kwakhe.
Ngangicabanga ukuthi kwaba lokuqilibezela ukhetho olwatshontshwayo.
Ozamela ibandla le-Democratic Party kulolu khetho umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris wethesa uTrump umlando wokuzama ukuletha ukungethembeki kukhetho njalo esethembisa ukulandela imithetho yale Melika.
From the rule of law to free and fair elections to the peaceful transfer of power.
Kusukela ekulandeleni imithetho kusiya kukhetho olukhululekileyo. Ukusiya ekupheni amandla onqobileyo kulokuthula.
Ingatsha zikahulumende bezikhulumisana ngodaba olwenzakala mhla ka 6 ibandlela 2021 lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona isigodlo se-US Capitol ngoba bengathabanga ngokunqotshwa komkhokheli wabo. Imihlangano le iphathisile na ekuletheni ukwethembeka kukhetho. Abakunhlanganiso ezifana le-League of Women Voters ekhokhelwa ngunkosikazi Selina Stewart balethemba lokuthi izaphathisa.
But I guess it's the wait and see. We'll have to see what happens, what the outcome of the election is.
Sizamelela sibone, kuzamele sibone ukuthi kuyini okuzakwenzakala ukuthi kuzaphumani kukhetho. Abantu bazezwa njani ngakho, bazatshengisela na, njalo ukutshengisela lokhu kuzakuba lodlakela na, ngilesifiso sokuthi kungabi lodlakela.
Okwakhathesi kuveza ukuthi izinto zihamba kuhle, ukutsho umgcini sihlalo we-Federal Election Assistant Commission, umnumzana Ben Hovland.
We've had a lot of primaries already, both the presidential primaries this year, but state primaries.
Sesibe lokhetho lwama-primary, abaphatha ukhetho sebethole ithuba lokulungiselela, njalo ngibona sengathi sesulungiselele ukhetho lukalwezi ngokugcweleyo.
Owayekhokhela ukubalwa kwamavoti esigabeni se-Illinois u-Aaron Ammons uthi abebandla le-Republican Party ngomnyaka ka-2020 bazama ukumisa ukubalwa kwamavoti athunyelwa ngeposo.
And he dismissed that claim. And I was able to count the ballots, but they definitely tried it.
Umahluleli wakwala lokho, nawabala amavoti, kodwa bazama njengalokho abakuzamayo kwezinye indawo elizweni.
Ukwethiselwa kwabantu kanye lokubophiswa kwabantu sekubangele ukuthi abakhokhela ukhetho labasebenza kungelambadalo bengafuni ukuphatheka ekuphathweni kokhetho, kutsho u-Ammons. Kuqakathekile ukuthi kunxuswe abangena kukhetho, abakhokheli bamabandla ezombusazwe kanye lozulu ukuthi bahlole ukuqhutshwa kokhetho, kutsho umqondisi wezokhetho u-St. Louis County eMissouri umnumzana Eric Fay. Abakhokheli bebandla le-Republican Party eSenate bazama ukubeka umthetho othi bonke ababhalisa ukuvota kumele babe lencwadi eziveza ukuthi bayizizalwane zeMelika. Abakubandla le-Democratic Party abanengi bathi umthetho uthi umuntu ongayisiso sizalwane seleMelika akavunyelwa ukuvota, njalo akulabafakazi bokuthi abangela maphepha okuhlala eMelika bayavota kukhetho lolo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA Steve Herman lalwethulelwa yimi uTabo Kancube owe-Studio 7.
Abasakhulayo abafunda ezikolweni zemfundo yaphezulu emakolejini la kuma university bakhala ngokuthi kaziqhubeka kuhle umsebenzi inhlanganiso esezibameleyo, bathi inhlanganiso zabo seziqhakathekisa kakhulu ezombusazwe hathi inswelo zabo, kubika uTobias Mzingwa.
Izifundi zeMidland State University, Lupane State University, University of Zimbabwe, lamanye amakolishi emfundo yaphezulu zikhala zwilinye ngeZimbabwe National Students Union, ZINASU, leZimbabwe Congress of Students Union, ZICOSU. Zithi kazisela ncedo inhlanganiso lezi esezisetshenziswa ngabezombusazwe ekuqhubeni inhlelo zabo. Zithi loba lokhu kwakusenzakala eleZimbabwe lingakatholi uzibuse kwephula inhliziyo okwenzakala kulezinsuku. Omunye wabalombono lo nguPrecious Mabutho ofunda ekolitshini le-Africa University.
Mina I doubt with these organizations ofuna ukusinceda in all honesty, ngoba sifuna iziphathamandla zakhona zingena ama-meetings labaphathi besikolo, but kungela ngitsho lokuphuma despite ukuthi indubo zethu bayabeza. It seems bavalwa imilomo phezu khona ngale, kodwa iqiniso ukuthi sithwele nzima njengesifundi.
uTsepang Nare olwela ilungelo labakhubazekileyo njalo ufunda eMidland State University uyakusekela lokhu. Wengeze esithi inhlanganiso lezi zehluleka ukulwela ilungelo labakhubazekileyo.
Sikhangela abafundi abakhubazekileyo. Ndathola nzima ukuthi babone ukubana imali ezifunakalayo lezinye indleko uhulumende uyabhadala ngesikhathi. Okutshengisa ukubana ndaswele ababamelayo. Uthole ukuthi kusuka kugijinyiswe iy'ndingeko zabafundi laba abangakhubazekanga kuthiwa laba abakhubazekileyo.
Usibongile Masuku ofunda e-University of Zimbabwe uthi akalathemba ngitsho lakancane ukuthi abakhokhela inhlanganiso ezimela ilungelo lezifundi bengaguqula isimo esibi ababhekane laso emakholitshini okugoqela imali yezifundo ephezulu.
Imali esizidlala ezamafizi lokuzikhwela accommodation ilutshwane kakhulu ukuze ithathise abafundi bonke. Noba singazama ukutshela kumbe ukuhambisa izikhalazo lezi kubaphathi kazinda pho singathi zisincedisa ngani inhlanganiso lezi uma zisehluleka ukwenza umsebenzi wazo. Kuyafana nokuthi sisoke.
Kodwa omele inhlanganiso yezinasu uComfort Mpofu uthi bahitshwa ngabakhokheli bezikolo zabo ukumela ilungelo labanye babo.
Izikhosu ikontrolwa libandla elibusayo elezanu-PF njalo izinasi noma yona engathi iyazama isuka ivalelwe ngabantu abaphezulu emahhofisini abanjengabo-VC noma lakhi lakho ukuzama futhi ihambise abantu bona laba emakhoti kusuke kuyehluleke noma iwinile i-court case.
Abaziphetheyo kunhlanganiso yezikhosu bebengabambeki kubomakhalekhukhwini babo. Omunye wabamele izifundi ku-Student Representative Council e-National University of Science and Technology ongathandanga ukwaziwa ngegama uthi bayazama ngazo zonke indlela ukuthi izifundi ziphile impilo engcono.
It's only that akukho lula to change ezinye indlela esiphathwa ngazo izikolo zethu. But ithuba lonke esilitholayo elokukhonona phezu kwempilo yezifundi siyalisebenzisa. Kungasinceda if other students ingaphathisana lathi ukuthi amazwi ethu azwakale, not ukusicothoza kuphela.
Sehlulekile ukuxhumana logatsha lukahulumende oluphethe amakholeji emfundo yaphezulu ukuze sizwe imibono yabo ngodaba lolu. Ugatsha lolu luhlala luthembisa uzulu ukuba kaluthathi icele kunhlanganiso zezifundi. Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholitshini le-National University of Science and Technology uMnumzana Methuseli Moyo uthi inhlanganiso ezimela izifundi kufanele zichiyane lezombusazwe.
Kungathi ziyasuka kulokho okumele zikukhangele bese siyagxila kakhulu kwezepolitics kwezombangazwe. Nakhangela kathesi abantwana abathole nzima abafundi ama-school fees akubo 600 US ema-university. Iningi lehluleka ukubhadala, abanye babhadala nzima, abanye bacina betshiya. Kodwa bona ozinasu labo zikhosu labo awubezwa bephatheka ngendaba lezo. Yikho kuyadingeka ukuthi ama-student union abuyele ekuthini kati wona vele aqondane nani.
Abathakazelela ezombusazwe ababalisa uMnumzana Nelson Chamisa omele iwange Central edalele Parliamente, uMnumzana Daniel Molokele omele iBuyera West edalele Parliamente, uMnumzana Thafatswa Mgwadi owake waba ngumsekeli womkhokheli welizwe uMnumzana Arthur Mthambara, uMnumzana Job Sikhala okunhlanganiso yeNational Democratic Working Group labanye bake baba iziphathamandla zenhlanganiso zabafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli baka Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Silibone Studio 7, sanibona Studio 7 noma singatiboni, silibona umoya silokudana kakhulu. Ukuthi uyathola umafika izolo besitibona hayi sasilobudlelwano obuhle kakhulu namaChina. Thina sizaphu azizazadelana namaChina. Balaba bayibo abathi bona bayizanu yibo ababedlelana namaChina. Ye masingaze sihambe siyefika lasemorogoro ubunzima esabutholayo singamazipra. Angeke you can't believe that. That's why ubona amaChina vele khonoka indlela abayenza ngakhona. Ube bethatha into zabo besebenzela into zethu besebenzela kibo nasi yindlela vele abaphila ngayo ngoba yibo babefundise ukuthi mabe sidibana sisegameni before itarget yamazandla yini zipra before benaphi kulwele l familiarity. So lo umafikizo lo khuluma ukuthi wakendlelana obukhulu kakhulu. Siyamhleka.
Molweni basasazi baka Studio 7 nabaphulaphuli. Bandibulise bathandekayo. Ngithi nje nami mandithuthuzele phaya emndenini kombimba. Usuthe kwaswelakala umntana phaya phesheya kwelwandle. Ntayi thuthuzelekani bazali, thuthuzelekani. Inkosi nomusa inenzele kakuhle manje. Inenzele kakuhle. Iliphathe ngenxeba. Inkosi mayiliphathe ngenxeba bathandekayo. Ukuzwalisane ubungane apha eTranskei. Ngithe enkosi.
Siyabingelela, siyabonga. Sinesicelo kakhulu uPresident weZANU PF labalandeli bakhe ukuthi abakhulule abantu laba bonke laba babophayo besithi bafuna ukwenza i-demonstration ukuthi bengaqokwa ukuba ngu-president besadiki. So kwadlula lokho. Vele siyayazi iZANU ngemikhuba yayo ukuthi vele yonke into iyenza ngenkani. I-election bayibamba ngenkani, badilize i-TCC bayinika uSengezo Tshabalala. Njengamanje babophe bonke abantu be-TCC. So kahle kahle umbuzo wenzasenawo ukuthi abantu bezani bona bafuna ukuthi kube intando yabo yodwa eyenziwayo elizweni. Ikuphi emhlabeni okuthiwa umuntu wenza into yedwa akatshelwa akaboniswa? Sicela ukuthi nje abantu bezani uPF laba ke behlonitwa amaZimbabwe bekhulule laba abantwana laba lengane okumele behambe beziphandele ngoba le msebenzi ayikho nje. Labo futhi bayahlula lokwazi ukuthi amanzi bazowaphandela kanjani ingane zabo laba ababophileyo. Njalo babophela futhi sicela babakhulule. Siyabonga
basakazi baka Studio 7, siyabonga umsebenzi omhleli wenzayo. Qhubeka nini, size sifumane inkululeko elizweni laseZimbabwe elibuswa ngobandlululo olukhulu kakhulu. Ubandlululo engibona ngani luvi luyenyanyeka kwedlula lokuthi i-racism, tribalism ayikazisebenzi. Siyabonga futhi ukuthi ibili sikhanyisela nje ngezihlakalo ezenzakalayo.
Siyabingelela lonke basakazi, siyalibingelela lonke nje ngokusakazi benu. Sibonga umusa wenu ukusiphinyuza indaba ezinhle kangaka lekade singakwazisi kuzwa ngani. Siyabonga. Ngithanda nje ukudlulisa umlenzo omncane. Into engilesimanga ngayo yikuthi amadoda ezanu PF lawo loba benze kubi kangakanani kabazisi kabasoli. Lokho kwaba ngo-1980 angaze ngizwa umuntu wezanu esithi izanu imbi ngalokhu lalokhu. Yabulala amaNdebele yaqeda i-Gugurawundi kodwa ngaze ngizwe bethi yawona ngokuqeda amaNdebele nge-Gugurawundi. Kwenziwa yonke into ekhona ukuze kube la manje ama-opposition abotshwa kwenziwa lokhu lalokhu. Abanye bayabulawa, abanye benziwani. Awungeke uzwe bekusola, angeke uzwe bekusoza ukuthi izanu PF lomthetho, izanu PF lomthetho. Kodwa-ke kulabantu abazibizwa ngokuthi ngabesiNdebeleni kathesi uhulumende luyesabeka luphi. Kodwa mhlana luhulumende engawe esikhundleni laba bantu kababonti abantu bazayenza umvukela kibo, bazayenzela kibo umvukela. Uhulumende wabengasekho bazayenzela kibo umvukela. Abantu kufanele ukhuluma ukhetha amavala mawungumuntu, ukhuluma ukhetha amavala ukwazi ukuthi hayi la mavala engangivikela. Kofunga ukakaba lokuhazi enhlanyelweni phi oyibona ukuthi icunula abantu. Hayi asazi, asazi. Siyabingelela lonke basakazi.
Studio 7, Studio 7. Njengoba livuka njani Studio 7? Ukhuluma ngoJeffrey Juma kojimila lapha. Cela ukwazi ku-government ukuthi isitimela samiselwane. Isitimela sasimiselwane sikwakobulayo siya e-Victoria Falls. Labanye abantu abayenelisa ukuthi be emgwaqweni ngenxa yezinyamazana ngoba inyamazana zibulala abantu. So isitimela kwathi isitimela samiselwane. Isitimela kasibiselo, kasibisele isitimela endaweni yaso.
Laboye ngabanye babalaleli baka Studio 7 besipha imbono lani lilakho kuthubela eyena imibono ukuthi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngiWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk namhlanje kweziphathelane labatsha, D-Connection sikhoka labasakhulayo ngohlelo lweMandela Washington Fellowship for Young Lead African Leaders. Uthabo Kancube uhlaziya labanye bakhe abake bangena kulolu hlelo ukuthi lunceda ngani uhlelo lolu olwasungulwa ngowaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.